uyakhuluma ukuthi ubusebethabile ukuthi amakhiwa angana serviceelwe emaplazini amanye amanye ayabhadala imali zamaplazi kube into engani uthi yena iyamthabisa abali ukuthi kulaba ngu-2-3 abaphumileyo emakhothi akade bebotshiwe athi into ezithokozisayo. Sizavuka kusasa iZANU PF igcwalisile emanyuziphepheni ukuthi i-America ithe into sezi-right eZimbabwe. Ikanti ingxenye yona i-America ibikhulumela nje ukuthi ibuke okuncane ukuthe kwenziwa iZANU PF ukuthi bakhuthaze ukuthi beqhubeke bezama ukulungisa indaba zamalungelo abantu. But inkulumo enje noma ukuthi iyabe i-diplomatic ekugcineni icina inika ama-perception arongo ngoba vele iZANU PF izagijima kakhulu laso lesi sigodo sokuthi i-America iyabancoma ithi bona sebeseza kuhle endaweni zamalungelo abantu. Bona abantu bevola emajele abantu belokhe bedojwa benyamalaliswa besenzani kulokhe kuphathwana kube elizweni. I think umbiko ka-ambassador America uzasichiyela inkinga enkulu kakhulu.
Sikhangela icele leZimbabwe kuyini okukhulunywa isiphathamandla ezikahulumende njengoba sibonile besithi akulankinga eZimbabwe kule ngxaki nje ezinhlutshwane ezingalungiseki.
Iqiniso elikhona ukuthi lapha abahlangana khona even behlanganele South Africa khona phana ekuhlanganeni kwabo ihlale ANC iqiniso elikhona ukuthi ikuphumela negcekeni bayaphumela negcekeni ngoba aso bantu abangahlala phansi kuze khulu kuze embambathwana kokhulunya into ezingayisizwa. iZANU PF iqiniso iyalazi and labantu bayayitshela bona ababahlangana layo. Kuyakhanya mgceke ukuthi indlela asebeziphatha ngayo asebezama ukuthi bekhandakhande ezinye izinto khona lokhu kukhipha abantu ukuthi lokalacala lokacala ukuthini kuyakhanya ukuthi kuthi kukhulu abakutshelwa ngabantu laba abahlangana lawo. Sikuthi ukuthi laye uMinister Moyo kukhona okukhulu abamtshele khona e-America laye wavuma ukuze la i-America iziphume isile position enjenganele ukuthi hayi sebezama. Bayatshelwa iqiniso bayalazi futhi bayalivuma and iqiniso abangeke balibalekela ukwenzela ukuthi belungise izinto zabo nxa besasele sifiso sokuzilungisa.